Ngiyabonga ibaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba ye Victoria Falls ngeyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela iMathebeleni yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe besemsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotelwa ngabantu to go and preside over ama affairs of a public office nxa selilisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i-84,000 without the consent of the red pairs. Sibona thina kuyikuganga thina njenge-Imphakazi Republic Party, especially ugatsha olwabatsha, sithi this is null and void. Asisoze sibavumele, umsebenzi wabo suphelile. Umsebenzi wama-councillors, umsebenzi wama-MPs, umsebenzi ka-president ulakho ukuqedwa ngabantu nxa sebe-violate ama-values of democracy, nxa sebe-violate i-constitution yelizwe. So thina sithi ama-state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, umeya uSomvelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures to this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa, abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So thina sithi null and void. Imphakazi Republic Party asivume li ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube, buyela eGwanda uyohlala eGwanda. Ngithi kukansela ole signature lapho, buyela kini. Isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngeMonday, but esikukhangeleleyo ukuthi izigangi lezi zivotshwe singakabile this mass action, ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.